Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhlaka 16 kulwezi 2023 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi ayokwamanje athiringwa umfundo akubani ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Buya nje incwadi ze-recall bezenzekathile.
Phakathi kwamakhansila angamashumi phose ayisikhombisa asexotshiswe emsebenzini elizweni lonke ayisishiyagalolunye 9 ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelela ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kwele Botswana ebulawayo amphitheatre kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Phakathi kwamakhansila angamashumi phose ayisikhombisa asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya umnumzana Ian Makone. Amakhansila lawa asexotshiswe njalo ngozithi ungunobhala webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zivikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idayele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxoshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngaziwore othi kuyadanisa ukuphazanyiswa kwemisebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lomkhuhlane wekholera.
I trust the comrades who are leading this committee to implement the policy together with the other programs.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, asithi abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi ayokwamanje athiringwa umfundo akubani ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngezulu. Ibuya nje incwadi ze-recall bezenzekathile ikubone ama-MPs anangu-13 ephumile. Kutho ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihamba nalezane zama-MP aku-13. Mina msakazi ngiblema ubukhokheli be-TCC.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethesa ibandla le-ZANU-PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-TCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela ipati ye-ZANU-PF. UChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU-PF. UChabangu uyasebenzela i-project ye-ZANU-PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-TCC ne-Senate ngoba uChabangu uyasetshenziswa yi-ZANU-PF. I-ZANU-PF kudala isebenza noChabangu. UChabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party, we're the part of the people. We're looking at winning in these new by-elections because the people have come to realize who's still not serving them.
Inani lamakhansila esexhotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexhosisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotshwa kwamalunga lawa ukutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mpalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo, abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Thafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Thafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza msitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mugube ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhatali imithelo yeduty. UMugube ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthetho ndaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilithumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-CCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli sebandla elibusayo uMnumzana Marapira uhlala ekuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalisanayo ukuthi bakhomisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwebandla le-CCC.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba be-CCC kuyanyeka vele i-confusion, ingxabangxoza, isiyaluyalo. Ngoba nxa abantu besiya kukhetho, bekhetha abantu babo, bona ngokwabo abantu be-CCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlamenti kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene. Bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem. Asikuzwisisi vele thina. Labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana ngengxabano phakathi kwabantu be-CCC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. I-problem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala si njalo
ngezinye indlela lithi ubandla lesisi kufanele lizinuke amakhwapa
exactly eba ngabe bale problem kodwa ake ngikuthele lo kathese sisithi thina abantu be CCC bage bathole inani labantu abangena ku parliament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni ku parliament so kusiza bani konoku izani PF yokwenza konoku
lali kuma committee lixoxisana ngalokho kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezambusa
siyazama lakathe ukuthi sibahlangane abanye bangkona abafuni lakathe ukuthi bakhulumisane abanye bangkona bona laba abethiwa ukungeleqa abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kathi ngile ubuphakazi obugcweleyo ngabo akaphakathi kwaloli dubo esikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa kanjani into yangkhona ubuntu baya ngakho kumele sibone kumuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo ephathe yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njengeizinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isiya zileta ukuchiteka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizilo
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisa laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula nto engapheliyo labo bazabuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayizi ngabe sisulekile kodwa uNkulunkulu usesihlalweni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga owestudio 7 ekobulawayo. Amabutho e-Israel aqhubekela phambili esesibhedlela seShifa eseGaza kulandela ukungena kwawo kulesi sibhedlela ngolwesithathu edinga amabutho eHamas asefakwe yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel ithi iHamas ilesigodlo sayo phansi kwesibhedlela seShifa njalo icatsha ngezigulane lezisebenzi zesibhedlela lesi okuyinto elandulwa iHamas leziphathamandla zezempilakahle eGaza. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi impile imiso ukuze kuvinje ukufa kwabantu makhaza. Abantu asebefile kulimpi eGaza kubikwa sebesedlula inkulungwane ezilitshumi lanye ukuthi e-Israel kubika kufe inkulungwane lengxenye njalo kulabanye abalokhu bethunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwane Ndlovu.
Ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama-Israeli abasebanikazi bendawo. Okokuqala ikoqala. Okwesibili, amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho baqala ukuweba indawo babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho njalo njengesikhulumeli sezayo ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48 kodwa-ke into abayenzayo ukuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho ukuthi into yenziwa ngama-Israeli ayiqondanga. Kwesibili, okwesithathu, into eyenziwa iHamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane abantwana layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into eyenziwa ngama-Israel eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine. Ayihlukananga lento yenziwa nguHitler lamaNazi kumaJews kuma 1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Ukusobala ukuthi amazwe asupporta iPalestina agoqela izwekazi leAfrica ngabantu abacelayo abaseveze sobala ukuthi impi kayime into ethiwa yi-ceasefire yenziwe kulungiselelwe ukukhothisana umlotha impi imile nge-ceasefire bese kulungiswa ama-securities awu-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo inkinga ukuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele. Konke lokhu kumele kulungiswe ngokukhulumelana.
Lo ube ngumnumzana Msongela Ndlovu, ingcwethi yezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla leZaphu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilokhu ligcizelela ukuthi eleZanu PF liyahlukuluza amalunga alo njalo lincedisa umnumzana Sengezo Tshabangu ozibiza ngokuthi ungunobhala jikelele we-CCC ukuxotshisa amalunga aleli bandla ePhalamende, emakhansili le-Senate. Kodwa ibandla leZanu PF liyakulandela lokhu. Ukuhlaziya okuningi okwenzakalayo ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kulakwashe Musaka, ilunga lebandla leZanu PF njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeFAZ endaweni lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ongusenator weMathabeleland South ekubandla leCCC onguye osungula lingxoxo.
Singaba le-election sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lombuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja babulawa. Akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi ngaphikiswa. Njalo kunye simangele silesithuli ngama-recalls kamunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungubani uyenza ama-recalls. Ibandla elokwehluleka eliyilo leZanu PF ihamba phambili ngokugijima ukuthi barikhole amalunga ephalamende, amalunga esenethi, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxabangxoza elizweni?
Angivumelani laye sibili. Usesithengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ma-abductions ayenza iZanu PF, akula kubulala okwenza iZanu PF. Ngithemba bamangala sibili beceda i-election leyi bebona kuyi-election kathi lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generata u-opposition i-CCC. I-CCC zasihlala sikhuluma zithi wobani lama-structures, libe lama-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa becatshisana bebulalana sebegijima bethi iZanu PF. Ungakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo. Sebefuna ukungenisa ibandla leZanu PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo which emanate for indaba zabo zokungabi lama-structures. Kwazi sonke ukuthi Tshabangu ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo ngumuntu wabo abadlalayo abasebenza laye lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe lalaba abam-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi
kodwa bafuna ukugijima bethi yiZANU-PF.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo, liyazinuka amakhwapha na?
Akulani umuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi iZANU-PF ingumbulali yabulala. Ngibe sengisithi-ke njengobana yena etho ukuthi ungu-chairman wefazi uyakwazi ukuthi ukhetha zangalukhululeke, yibo ababehlukumeza abantu, yibo ababezigama-election underfazi. Silobufakazi obukhulu kakhulu, babebhizi bafaka amatafuli eZANU-PF, yena ngomunye ngudela yakhona yikho ekhuluma kanjalo. Njalo ngi-ebe sesithi thina sibulalana sodwa, thina sikwaziyo ukuthi nxa ingaba umthetho weZimbabwe yona leyo government ethi yebusayo inamapholisa, inama-CIO, kungani ingababambi labo bantu? Ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo. Bonile umuntu ethwele i-AK-47 egijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo, wayengabuthwanga. Kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa, izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall. Ungananzelela njengoba bethi uThabangu siyamazi, uThabangu akazanga ebe ngu-chairperson we-CC, njalo futhi kumele bebekwazi ngizwa bethi asinama-structures. Ngenzenje ngu-chair we-cluster yebulilima, thina siyakwazi ukuthi sisebenza njani. Bafunelana ama-structures, bafunela ukufunela ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba kuyenzile uThabangu. UThabangu ngathi ngisemakinoerikhola umuntu wemtari, umfowethu nje uzakhuluma ethini, sine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu asosithutha sizakhululeka. Waqala ukubulala from 1980 until today, any election ibale igazi phansi, thina sazi sibulale muntu.
Ingxube isikuwe mnumzana Msaka, gqiba khonapho uhlehle.
Ubaba ukhuluma izinto angena evidence lazo, ephinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ethole isimpathi eyamanga ebantwini. Yiyo isimpathi abatshona bekampena ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazisitusize, because ungenisa uNkulunkulu lapha angengeniyo, lalapha abaphambanisa khona. Lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine? uNkulunkulu is more powerful than anyone. Uyekelelani ukuthi bengene bewine? Umsebenzi wabo yikuthatha into abakhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso. Indaba yefazi yamadeski sitshona siyikhuluma, yipolitician bani angakwaziyo? Kathesi siyakwazi ukuthi lisisendele lezithombe. E-South Africa labo befakile amadeski, i-DA ifake ideski yayo, i-ANC yabo ifake ideski yayo, i-EFF ifake ideski yayo, namalembu abo yikho abakwenzayo. So yi-standard practice, abakwazi nje kumbe maybe abatravela babone ukwenzakala kwamanye amazwe. Azake sizwa kuthiwa yibutshontshi i-election lo. iZANU-PF ayibulali, iZANU-PF yiphathi eyokuthula.
Lo ube ngumnumzana kudakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF, njalo ngumkhokheli wenhlanganiso yefazi endawonye lo mnumzana Solani nje Mnyama Moyo ongusenator weBathabeleland South ekubandla le-CCC. Bebexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Ngolunye udaba, inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabeleni seMathabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo, ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulomhlubulo. Udaba lolu silabelwa nginokuthaba Dlamini.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphume le ndlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi, kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo, imikhaza, ukuzadla kanye lezilonda. Unkosikazi Lorini Mhlanga ongu-Programs Coordinator kunhlanganiso ye-Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze avikeleke emkhuhlaneni, njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunandlelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunandlelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile okutshengisela ukubana aphathekanga ngendlela eyiyo, njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sevata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni, ukukha amanzi, ukuthwala abantu ngenqola lokunye, kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingancedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe, kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamahanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani, le ndlela kumele bazithrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova, i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale, ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe nginguNokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuxotshiswa ezikhundleni kwamakhansila ngamachumi fose ayisikhombisa 69 elizweni lonke ngozithu saphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelelwe ebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu. Singake ehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona okwezombusazwe elizweni. Kukhangelelwe ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela laseFrancis Town kweleBotswana. Kulo inkonzo ezaqhutshwa koBulawayo e-amphitheatre kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.